soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kantemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalithona njani izilukandaba ulamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlazi ku-9 enhlangula 2024 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke elizweni lamuhla evela kwele Russia lapho afike wasola amazwe angomakhelwane esithi ambambathwa ngelemelika.
Abacebisi labo kabawazi umsebenzi baba, ngoba ngakunjani bekumele inkokheli bayihlomise bayinikeze amagama ilolonge inkulumo kube kuhle lanxa kulo dweshu phakathi kweZimbabwe leZambia. Udweshu loluyana bekungamelanga luqhamuke eRussia.
Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Thembo Mohadi uphinde waphosa waquleka njalo emphakathini izolo okuveza ukuba usebenza nje isimo sempilakahle yakhe sibucayi.
Yikho kungihluphayo ngoba abantu bakubona bakwazi santu abantu uhluthwa yilo fana nomnangagwala njala kulomkhuhlane anawo lothiwe ngabonke boyithile abantu abantu akekho phakathi kwabo ophilileyo.
Kwizabatsha lamuhla sixoxa lo Nkosazana Emily Ncube ophathisa abatsha kwelegweru. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UMongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke elizweni lamuhla evela kwele Russia lapho afike wasola amazwe angomakhelwane esithi ambambathwa ngelemelika. EleZimbabwe lisale selilesizungu. Esehla endizamchineni Mnangagwa uzichaye isifuba esithi nguye yedwa odabuka kuzwekazi le-Afrika obemenywe ngumongameli wele Russia uMnumzana Vladimir Putin. Kodwa iningi lisole amazwi awethulele uPutin esola eleZambia leMalawi athi aqhelisa injongo zeleMelika kusigaba sezwekazi le-Afrika. UMnangagwa uphinde waqhamanda lapho ebuzwa ngokuthi impisi zijeziswa njani, yena wathi zivalelwa ezihonqweni engazi ukuthi kukhulunywa ngabantu abayizitha. UMnangagwa ubikwa esebenzise indizamchina yokweboleka ebhadalwa imali ezinkulungwane ezingamadola eleMelika afika phose amachumi amabili US $18,000 ngehola linye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula izombusazwe uMnumzana Jethro Mpofu.
Makuvakatshelwana kanjani amazwe kuyabe kufunakala idiplomasi, ipolitiki leyana yokukhulumisana lokwakhisana lokubumbana lokwenzani konke. Manje maso kuzothukwa abanye kuthiwe zimpisi njalo akhulume kubi ngenkokheli yelizwe elingcelelane layo, ilizwe elelembali ende lelizwe leZimbabwe langesikhathi sempi yenkululeko. Kusuka kube yikwahluleka lokuyana ukuthi kathi uzasiliza njani kumele wakhe, uzahlukanisa njani abantu kumele ubahlanganise, uzathuka njani wena kumele lolo ngenkulumo kusetshenzelwane. Ngikubone mina ngathi kwahluleka kupolitiki lokwani.
Kuyini okungabe kwenzakele? Uyehlulekile yini ukuthi abamcebisayo bamcebise kuhle kumbe vele labacebisi labo abazi umsebenzi?
Abacebisi labo kabawazi umsebenzi baba, ngoba ngakunjani bekumele inkokheli bayihlomise bayinikeze amagama ilolonge inkulumo kube kuhle lanxa kulo dweshu phakathi kweZimbabwe leZambia. Udweshu loluyana bekungamelanga luqhamuke eRussia, bekungamelanga luvele egcekeni. Labacebisi labo bayehluleka ukuyibonisa inkokheli ukuthi hayi kukhulunywa kanje kukhulunywa kanje, loba zikhona ezinzima ezangemuva kumele angaziphumele ebandla. Ingubo ezingcolileyo ngasezichaywe ebandla kuyabe sokwehlulekile ukuthi ababusi babuse kahle njalo basebenze kahle. Kuyadanisa ngoba kusho ukuthi kudlelonke phakathi eZimbabwe leZambia kuzoba buhlungu, kuzoba lo dweshu sibili olunzima oluya kwenza ukuthi impilo khonapha emazweni wonla ingabi mnandi.
Asithi ngamazwe amanye angani alo ndlela ehlukeneyo ukubusa ubona ungani obengaxotshwa umsebenzi ngubandla
hayi yena umnumzana ukhanya ungathi hayi emsebenzini akaphathanga kahle endika kakhulu esingakubona ukuthi kubacebisi lapha simbona phele hamba labo thivayo hamba nabanye abantu abangazakaliyo lokuthi bakhethwa ngubani lokuthi bafunani duze kombuso mhlawumbe yikho kwenza ukuthi inkokheli le ingabi lembono egcisileyo kungoba abantu exoxa labo abantu abayisekeleyo asibo bantu abawufundelayo umsebenzi njalo asibo bantu abawuqhashelwayo umsebenzi ngabangane nje amabhoxongwana labanye kule nkinga khonaphane ukuthi nikathi indlebe kamkhokheli ikuphi ulalela bani uzwa bani yikho phela okwenza umsebenzi ungathi uyamehlula njengoba kunje ungakuthi uvakathele ilizwe elingange-Russia kuyikuvakasha okuphezulu kangaka ubuso siyakhuluma ngesinyeyo ukhulume ngodwethu njalo uhlambaze yikwehluleka lokhuyana yikuba yisahluleki lokhuyana
yona imali esetshenziswayo sizwa kuthiwa usebenzise indizamtshina ebhadalwa imali engange 18,000 US dollars ngehola linye ukubona njani
yebo yibo ubuchapha phela bombane ukuthi kuyalanjezweni abantu bayahlukumezeka umnotho uyanyekinyeka ezikoleni kunzima ezibhedlele kunzima lasempikweni zabantu ezindlini kunzima kodwa nansi inkokheli iphapha ngemali engaba izigidi lezigidi lezigidi ebezingalungisa izibhedlela zilungisa izikolo zilungisa imigwaqo yabantu lokuthi umnotho nje onlolingeneyo uyafika ezakhamizini
Hello ke ngumnumzana Jethro Mpofu ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa njengoba i Studio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lelunga ledalela Central Committee yebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma njalo omela isigaba sephelandaba chabalala edalela eParliamente
Oqala umongameli ubhizi ezama ukuba nahuge wonke umuntu ongabafuna uba nobudlelwane lathi esifuthi ngesingizi i-engagement njalo le re-engagement okutshengisela ukubana labo ebesingazwelani labo esake sazwelana labo kudala kulesifiso njengelizwe lakithi eZimbabwe ubana sizwelane lo muntu wonke singabi lo muntu ongabe eyisitha kithi yikho kuthiwa kona living no one and no place behind ukutshengisela asifuna ukuthiya umuntu njalo asifuna ukuthiya indawo emuva ekuthuthukiseni ilizwe lakithi ngakho-ke umongameli lokhu akwenzayo ukwenza ngenkumbulo yona leyo ekulungisisa ubudlelwano bethu lamazwe nje jikelele wonke leyo empisi nxa ungakunanzelelanga njengoba bebekhuluma in parables layo ukuphendule futhi ukudla in parables bana hayi thina ezethu sizigcina kuma-game park ethu ungatsho nje kulinganise lokuthi khonoko ngabe kutshiwo khona ngale lakhonoko kungaqathekana ukubana vele izinto ezingamelanga zihlale emphakathini zimele zidingele indawo yazo lapho ezihlala khona so akula ukuxhamanda angabe ekwenzile uphendulela-ke in parables njengoba nje udaba lwakhona belufakwe in parables
abanye bathi ihambo zikamongameli ikuchitha imali nje kuphela ngoba kusetshenziswe inkulungwane lenkulungwane zemali eyokuphapha okuthiwa yi-rental indizamtshina lezi azisebenzisileyo bathi kuchaphaza imali ukubona njani wena lokho
nxa ufuna ukwenza imali ufuze ukhiphe enye imali ukuze ukuthi uyenze enye imali akula ndlela akula mhlolo ongenzakala ukubana uzihlalele nje ubone ususenza imali ngaphandle nxa ususebenzisa izinyoka lokunye okunjalo okubisa imali kodwa even nako khonoko futhi ukuthi uze ube la inyoka leyo uyabe usebenzise imali ulanda lapho kulabo abakwenzayo khonoko mhlawumbe labo bekuhlawulise futhi ukubana usuthola inyoka ezakwenzela imali ngakho-ke akula nto ongayenza engawunika imali ungakhiphanga imali so umuntu othi umongameli nxa ephuma esiye emazweni lawa udlalisa imali ngumuntu nje ongafuni ukubona intuthuko lokuphumelela kwelizwe lethu leZimbabwe ngoba andubana ukuthi sithole ukudlelana lokusebenzelana labanye abantu kusafuze kube khona ukuhambelana lokukhulumisana ukwenzela izinto ziyenzakale ngakho-ke usuka kwamongameli ephuma esiyela endaweni ezitshiyetshiyeneyo kumqoto ngoba yikho okuzavula amasango okuthi sikwanise ukubana siyenze amabhizinisi lamanye amazwe khonokho okutshiwo ngebala lokuthi engagement and re-engagement ukuvula amasango, ukuvula izimbabo bana kukhululeke ukuthi sisebenzelane labanye abantu.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga ledalela Central Committee yebandla lezano PF njalo emela isigaba sephelandaba Chabalala edalela eParliamente. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi uphinde waphosa waquleka njalo emphakathini izolo. Abanye abathi kuveza ukuba usebenza nje isimo sempila kahle yakhe sibucayi. UMohadi oleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisikhombisa lane 74 uke waqaleka kunsukwana ezedluleyo esemphakathini. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Cassius Jays Simanampofu.
Into njengale into emangalisayo kakhulu ukuthi abantu abanjengalabana bayabona phela bangabantu abaphuma besiya kwelatshi kwamanye amazwe bebuya besenza kanjalo, kodwa iqiniso likhona ukuthi impilo yabo bona ngokwabo abaphilayo. So into eyisimanga ukuthi kathi kubangelwa kwenye ukuthi umuntu ma ebona impilo yakhe ingabanga kahle aqhubeke esebenza phambi kwabantu esinto njengalala, angasi isimanga sesenza ukuthi bangadathi umhlala phansi baphumule nje bathiye lokhu, ngoba isikhathi sesiside esebenza umahadilwana sesiside isikhathi uhulumende obani ngangumuntu nje ocabanga ngawo uyathiya lokhu ngoba uyaziyangisisa nawo ngakho ukuthi akuwezi zanto ezinjengalezo phambi kwabantu.
Isikhathi esikhona kathesi sokuthi sizafika isikhathi sokubana umongameli Emmerson Mnangagwa achiye isikhundla ngoba amahlandla kamabili asenele, ubona engaphiwa yini isikhundla ekhanya engumuntu ozigulelayo?
Amathasi othi akhokha elizwe mancane kakhulu, loba nje ngaloba kuthiwa ngumuntu osithi uphilile uziphilele wona amathasi angikhona abo mancane, ngoba iqiniso likhona ukuthi i-unit leyo abayenzayo ngo-1987 isihlehla ngothini oluyi-1. Umuntu omele akhokhe ilizwe uyakufanele abe yi-former member ye-ZANU-PF yakuqala yakudala kamgabe lana yama-80. Laba bantu ababuye bezojoyina i-ZANU-PF bebuya kwi-intercode bevela kuzaphu, ungathi akubonakali mauntu bangaliphatha ilizwe bangaliphiwa lawo mandla bangaphiwa ukuthi bakhokhele ilizwe. Nakhona kathi esize ngoba sizabe khuluma kakhulu ngokuthi uthi wenga ngiyomfana ntabe ngu-vice president, bese sithi ke thina manje nge-scenariority ekhona uthi wenga yes ungu-vice president, kodwa ke bathi bakhala ntabe ngu-president maMnangagwa ephuma, sesithi thina nge-scenariority ebikhona uMohadi bephambi. So kuyisimako kanti kathi kubangelwa kwinti ilizwe ukuthi eliphathwa ngabantu ababekuzanu yakudala, kodwa kuthiwa kune-unit accord. Ambonti leyo chance angayithola lesi kungelani lokuthi uphilile owakaphilanga, kodwa angeke bamphe leyo chance.
Manje ngokubona kwakho kuyaba kumele yini inkokheli enjengaye uMohadi iveze ukuthi hayi mina ngilesifo bani emphakathini njengesikubona kwenza kwamanye amazwe?
Ye, kufanele kokhanti akuveze ebantwini noma engakuvezanga kodwa achiye umsebenzi, kodwa ke mayethe akuveze ebantwini bekungaba lula, ngoba sikhangela umuntu njengoThokozani Khupha engu-vice president be-MDC veza khona ukuthi yena ulo mkhuhlane othile komhluphayo abantu bamsekela ngemthandazo wamsikala kulalo khona, ngoba imkhuhlane yonke yadalwa phela noma ngabe umkhuhlane ozicazi noma umkhuhlane wani akaphumi egcekeni athi nginalokhu yikho kungihluphayo, ngoba abantu bakubona bakwazi abantu bantu uhluthwa yilo fana loMnangagwa lenjela kulo mkhuhlane anawo lothiwe ngabo bonke boyi-3 abantu abantu akekho phakathi kwabo ophilileyo. Uthiwe ngimini yakhe yavuvuka yesabeka uMnangagwa la ulokunye ugada kuziseki ngaye bonke baya.
Lo ke ngumnumzana Cassius Jays Simanampofu olandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya izandleni zika Tabuka Ncube.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabuka Ncube. Namhlanje sixoxa loNkosazana Emily Ncube ophathisa abasakhulayo eGweru.
Kuyangenza ukuthi ngiqale imagazini leli. Ngabona ukuthi kakhulu kakhulukazi abasakhulayo babe senhlizweni yami. Ngabona ukuthi kungaba njani ukuthi ngingalami ngingavuselela ngiphakamise abanye abasakhulayo kakhulukazi emabhizinisini abo ukuthi labo bebe bephunyiswa kumagazini beyaziwa kuba emphakathini okungaba kuhle futhi ukuthi ukwaziwa kwabo ikuphakanyiswa kwamabhizinisi abo abantu bazaqala ukubalandela befuna ukuzwa kakhulu ukuthi bathengisani bayenzani njalo ngabona ukuthi amanye amakampani lawa abasakazi kabanaki kakhulu abasakhulayo laba bagijimisa ukuthi bakhangele laba abasebethuthukile kudala so ngabona ukuthi hayi indaba le ngiyaqala ukuthi sikhangele ngendaba yabatsha abasakhulayo kungahamba kahle njani.
Yiziphi indubo ohlangane lazo kusukusela ekuqaliseni emagazini le kuze kufike lapho osukhona khona?
Kwabale ukungayamukelwa ngamanye abantu emakampani entatheli izindaba. Kwangani kwakubahlupa kakhulu ukuthi kanti vele ukwenzelani. Babebuza ukuthi kanti vele uyenzani. Yiproject yesikolo yini le oyenzayo. But mina ngabatshela ukuthi hayi sengivulile inkampani. Umsebenzi usuqalile. Ngaba lobunzima obukhulu. Even lapho okuyenziwa khona ama workshops, ama meetings, ngangibona ukuthi kabasafuni vele lokuthi ngibe khona. Kwaba kwanzima kakhulu ukuthi bekwamukele ukuthi ngikwenzelani. Mayefuna ukuthi engxenye mina ngibe ngivika kubo noma ngisebenza ngaphansi kwabo. Enye futhi indaba engahlangana layo le futhi engathi isesekhona futhi indaba yokuthi ukubhadala abanye abasebenzi bami intiseli izindaba kwakungelula even lakathesi akukho lula but ibhizinisi hayi liyahamba.
Yiphi inkuthazo ongayipha kwezinye intatheli izindaba ezingabe zifuna ukusungula ibhizimusi sikhangela kakhulu abasakhulayo?
Inkuthazo engingayichiya kwabasakhulayo abafuna ukusungula amabhizinisi ngeyokuthi ukuphumelela empilweni uzokhangelelwa phansi, kuza kuba njalo lamazwi okukuwisela phansi, kodwa wena kholelwa kuwe, kholelwa enhliziyweni yakho, yiba nesiqiniseko wena ngokwakho ukuthi usufuna ukuqala impilo entsha uyiqala njani. Ende futhi uma ufuna ukuqala ibhizinisi ungesabi ukuqala, ungalaleli amazwi angalunganga ende futhi angakuwiseli phansi. Uma mina ngikwenza lawe ungakwenza.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa no-Emily Ncube ologwalandaba olubizwa ukuthi The Wardrobe Magazine hlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo nguTabaka Ncube.
Siyabonga Tabuka ukakathesi ke sizwe ukuthi uGibbs Dube usiphathelene.
Kwezamasiko zulukandaba namhla ke silenduna uFuyana khona ngale ke eKhezi babafuyana sakwamukela kuhlelo kwabo.
Salibonani mani.
Ye, so siyabona kwakulo mcimbi omkhulu kakhulu elawenza ngeviki ephelileyo. Kambe wajoba kuhle njalo kambe abantu amasiko babona njani?
Ngicabanga ukuthi kwaba ngaphezu kwalokho esasikhangelele ukuthi kuza kwenzeka. Umcimbi waba mdibili wagcina ususigabhela kwezinye indawo. Kodwa injongo okuvele kuyiyo eyamhla wosuku yafezeka ngendlela eyisimangaliso. Abantu bakithi bakuthakazelela ukubona okwakusenziwe endulo, njalo nabantwana bakuthakazelela ukufunda ngalokho okwakusenziwe endulo. Konke lokhu kwakubonakala ngendlela abantu abeza ngayo okungasi muntu wakuyihlabathi. Ngaphandle kwalokho, nalokho okwakusenziwa ngabadala ababezile ababesitshengisa khona, nabantwana ababezile ababesitshengisa khona mhla wosuku waba kuhle ngendlela eyisimangaliso.
Yes, ngathi ke ongabe kwavezelwa abantu sibili ongabe kwavuselela amasiko ngabe kuyini nduna Fuya?
Ngaye ngibambe into eyodwa kodwa ngibona into zakhona ziyasebenzisana ziyangenelana. Okokuqala abantu bathakazela nje ukubona amakhosi akithi engeniswa enkundleni ehaya zimbongi njengalokho okuvele kusenzeka kudala. Kungasimbongi nje kodwa kulibutho elakithi khonapha esizweni samaNdebeleni la imvunulo okwesibili imvunulo ayigqoke ngabantu akenki inkale ngalibutho imvunulo yayigqoke yayigqoke libutho yayimvunulo eyayihle njalo eyayisikhumbuza ukuthi kade vele endulo sasiphila ngayo ubuhlobo bese kusiba imvunulo njalo eyabantu ababezile ababekhona abantu abadala angisakhulumi-ke ngabantwana abantwana bona ngicabanga ukuthi bahamba phambili kwedlula abadala kade abadala kwesa sikhalele ukuthi bazafundisa abantwana
sengazibe waphumelela kakhulu ngokubona kwakho
ye waphumelela sibili ngendlela eyisimangaliso yebo phela angithi oluhambayo yilo olukhubekayo kukhona lapho esasenza khona amaphutha esikhangelele ukuthi ngensuku ezizayo siwuqondise ngoba sikhangelele ukuthi ngemva komnyaka senze umcimbi ozabe ungesigaba kuphela uyakuyilokhu zayishifuliana culture festival so sicabanga ukuthi amaphutha onke esawenzayo yiwo esathi sizame ukuthi siwalungise sinxa sesikhangela phezulu sesilungisile okwasihluphayo mhla wosuku
ye akubhalelisa uzulu utsho-ke ngokuqatheka kwamasiko esintu
ngathi kibo bonke abalaleleyo nalaba abazakuzwa ngabanye abebelalele ukuthi isizwe sonke asikho isihlahla esingamila komakhelwane kodwa sona singe-next door nxa ungasithelela si-next door asihlobisi umuzwa wangekhaya asihlobisi umuzwa womakhelwane so sithi thina wonke umuntu abuyele emasikweni akhe isiko yiyo insika yempilo yethu kuningi okwenza ukuqoqa abantu nxa abantu belandela amasiko abo ngiyacabanga ukuthi ngesikhathi elingiphe sona njalo langomango ofanele uhanjwe kuzabonakala kusiya ngesikhathi ukuthi amasiko aqakatheke okungakanani ngoba into eziningi siyazigwema ngawo amasiko siyadumisa abantu bakithi sibonga futhi lokuthi leza njengoba sasilimemezile leza ngokuningi laze lasigabhela kodwa-ke kuhle khona okuyana ngoba vele siyakwazi ukuthi nxa into isaqala abantu baqala besasebunzimeni kodwa nxa kusiya ngesikhathi kuzakuba ngcono siyadumisa
ye leyo-ke nginduna uphuyane khona ngale-ke ekezi ngilethemba lokuthi sehlanganise ngabaphilayo njalo ngeviki ezayo olubalisa ngenjabulo ngumthebo ozithembayo uKip Stube lilale zulukandaba
siyabonga Kip Stube le balaleli istudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma Voice of America ese-Washington DC
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla
salibonani izihlozi inkosi ezithandekileyo sibonga umusa kaNkulunkulu ngokusigcina ngaphakathi kwengxaki esihlangana lazo ngamunye ngamunye ngempilo zethu lapho esikhona namhlanje-ke sivuselele umoya ngokukhangela isifundo esiyasithola ngokuloba kukaPawuli elobela ibandla laseKorinte okwesibili abaseKorinte besibili isahluko nesesihlanu indima yamashumi amabili abaseKorinte 2 isahluko 5 verse 20 kufundeka kanje ngakho singamanxusa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi siyanencenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu indaba le ungayikhangela kahle ithi abantu kumele baphile impilo eqondileyo enhle efana laleyo mpilo efuneka phambi kwaJesu Kristu noNkulunkulu Baba ngithi mina-ke kwasekuqaleni nxa sihlezi emndenini yethu yilowo lalowo ufisa ukuba ngabe umndeni wakhe uba ngomuhle ophumelelayo ogqoka kuhle odla kuhle olala kuhle othola zonke izinto ezenza impilo ibe ngcono kuqakathekile-ke lokho ukuthi sikunanzelele ukuthi akula muntu opheleleyo othanda ukuphila nzima nxa sizalwa sizalwa emndenini eshiyeneyo lowo lalowo osemndenini wakubo kukhangelelwe ukuthi ancedise aphakamise lowo mndeni ngobana senelisa mhlawumbe ubana awusize kungasikho ukusiza nje ngezinto ezibonakalayo ezibambekayo kodwa-ke kuyasiza-ke la uthi lo osemndenini ngokuziphatha kwakhe awuphakamise lowo mndeni ngoba nxa engasawuphakamisanga kwesinye isikhathi wawuzwa abantu bethi ngumntakazibani banyana kanti lalowo zibani banyana ubengekho lapho usenziwa kumbe ukhulunywa lokho okungayisikho abesethelela-ke ihlazo umndeni wonke bakhona abantwana lathi abadala sake sazalwa singabantwana ekukhuleni kwethu esasisenza izinto ezingayisizo umntwana nxa ezelwe emndenini kumele kubonakale ubana uphuma emndenini onjani esakhula esesemncinyane yebo kambe kuyaphunyuka abantwana bayahlamuka njengoba lathi abadala sesibadala mhlawumbe sake sahlamuka saphambuka endleleni yabazali kodwa kakutsho lutho lokho ukuthi siphambukile sihlamukile silokhu siyingxenye yalowo mndeni yikho uPaul lapha uyakhuluma uthi labo ababizwa ngegama likaKristu kabenze izinto eziyizo ngoba bangabameli bangamanxusa kaKristu uKristu kabonakale empilweni zabo nxa ungumntwana ungumuntu uzelwe emndenini hlala phansi uzinuke amakhwapha uzasolwa wena usolwe kuze usolwe lalabo ovela khona labangelani lalokhu okwenzayo ngobana uvele uyingxenye yalowo mndeni abantu nxa behlezi bekhula lemzini yabo abafunde ukwenza izinto ezinhle nxa izinto ziphambuka endleleni umuntu kahlale phansi azinuke amakhwapha azibuze ukuthi kambe lokhu engikwenzayo kufanele yini abakithi engibamelayo njengoba ingxenye yomndeni yikho ke abantu kumele bakwazi ukubuyisana lalo owabaletha emhlabeni kuqalise emndenini kuye phambili asikhulele baba thixo yenza ukubana sibe babafanele ukubizwa ngemndeni yakithi nxa sesithe sabuyisana lawe ngegama likaJesu ngikhuleka amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga Ntungamile kwezemidlalo odlalela amaqembu abalisa elewange kanye lele Highlanders uNqobani Sangweni ukhuthaza abaphethe imidlalo wenguqu ukuba bengakhohlwa abasakhulayo abasemaphandleni intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela ingxoxo ayenzelo Sangweni ekobulawayo
uSangweni uthi kumzwisa ubuhlungu kakhulu ukuba yesilela imizamo yokudinga abadlali abaletalenta lokudlala umdlalo wenguqu endaweni esemaphandleni
njengayitsho kula matalenti kakhulu emaphandleni ngale esavelela khona ematopo fela fuswe ever so amascouter ahambe ematown lesiqiniseko sokuthi abantu asebadlala ibhora kakhulu bayakwazi khona ukuntshela lihambe emakhaya liyebona italenti umntwana osekafusa ubonwa mbani umntwana osedingwa ubona mbani umntwana osenkayi ubonwa
uSangweni uzalelwe esikodlweni iHarare ngomnyaka ka-1983 mhla ziyisithupha insukunyaka kaNhlangula uqale ukudlala ibhola elokitshini leMfakose okuyilapho afunda khona eMfakose 2 High
sakhulela emfakose ku-16 yanga close then I've met my friends okama billiard ngakhula labo semkomponi I've met otenja fopens I've met oclayton kadura ucoach memorushwa romos sichunga then sasidlala esikolo sethu vele sasingesebhora emfakose 2 high then ngadlala kakhulu emfakose 2 high ngasengicina mina sendlala ku-FOWET Cup division 1 ngasengisuka ngokuhamba kokuhlala sasesihlala ngapha ematopo eklasini likababa
kuthenye emva kokuba yesebuye ematopo uSangweni udlalela amaqembu abalisa ele wange ishabhani mine i-under hill i-forbes and thompson kanye lele highlanders lona alidlalele ngo-2009 ubonwe liqembu le-dynamos selalisesouth africa ngesikhathi edlalela iqembu le-highlanders kodwa kwehlule ukuba edlala khona ngoba esehlutshwa lidolo ukuthi ule nhlanganiso ehlose ukufundisa lokulimukisa uZulu wasemaphandleni ayisebenzisa ukudinga abadlali abaletalenta
kule nto engiyenza ukuthi iSangweni Foundation Trust eyokuhamba emakhaya kanqoba Sangweni ukwenza ama-awareness ngithi as campaign bese ngihamba ngikhetha ngibe lo guest of honor eg ngithatha uRonald Sibanda as a guest of honor ngimfake khona phana ngithi ngicela ungikhangelele odlala kuhle kumithi ebese ngimthatha ngimsayine under Sangweni Foundation Trust ngihambise kumathim ashotayo
phezulu kwalokho uSangweni umsekeli kamqeqeshi weqembu leJordan Sinothi elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League uthi isifiso sakhe ukuba yenze izifundo zokuqeqesha aze yathole isithupha sikaCAF A imelesi the 7 ngokulawayo uJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji, isikhathi kasavume kuba sisiqhubeke sonke sidibane njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.